Isisindo sedola leMelika sesehle kakhulu ukuthi abantu abaningi sebesiya emabhanga uyathenga kumbe ukuthengisa imali le osekubangele ukuthi abanye abathengisa imali ezitaladeni abathiwa ngosiphatheleni betshiye umsebenzi ngenxa yalokhu. Uhulumende uthi lokhu kuyisibonelo sokuthi umnotho welizwe usuvuselelwa. Kodwa ezitolo intengo iqhubeka iqansa mihla ngemihla. Ngomvulo amapholisa ebikwa ebophe osiphatheleni emgwaqweni yakoBulawayo. Sixoxe lomunye wabathengisa imali emgwaqweni koBulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama.
Izindaba zemali kuthiwa aziqedakali, aziqedakali ukuthi zivela ngaphi ziya ngaphi, just confusion kuphele khona. Ya abantu abaningi sesemabhenki but umanisayo ukuthi amabhenki yona yiyo sekhwezi i-rate yaphezulu. So lasho simangaliso ukuthi kade kuhamba njani yena, ama-rate esiyaphezulu. Abanye sebethile umsebenzi kizini, abanye bathi konomanisayo ukuthi kade vele kuya ngaphi, so aseqedakali ama-rate angikhona ngoba le-rate nale esikhuluma ngayo le ebhenki yezinto ezisemashop.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo esizinda umnumzana Raymond Phiri uthi ukwehla kwesindo sedola akutshengisi lakancinyane ukuthi umnotho ususiba nganeno, kodwa kukhanya lokhu kuza kuba lodubo olwedlula olukhona ukakathesi.
Lokhu i-situation esikhona sibili ngoba emabhenki konganiso kuthiwa imali ezinganizi phezulu kula e-black market. But ngibona ngani lapha e-black market basakhangela isi-situation ngoba wazi after maybe a week or so kuyatshintsha yonke into le. Just a temporary thing le eyenzakalayo le. Into engwatshintshanga ngitho loku injalo labo bakhwezile abezitolo laba vele labo ama-prizes angikhona bathe ba-rate ngelokuveni nge-US dollars but besebenzisa ibhondi nale elifunwa yi-government. So otherwise akula into eshintshayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Return Love ongowebandla le-MDC uthi okwenzakalayo akukhanyi kahle ngoba usuku ngalunye ngalunye luthwele olulakho.
Asikakuboni kumbe yikho kuzakwenzakala kodwa kwakathesi asikaboni njengoba nalitho thina siwosomabhizinisi eyingenye yosomabhizinisi bayithola leyo mali kodwa thina abantukazana asikakuboni kusenzakala. Njengoba niyisitho gaidi iqiniso yokuthi kasikaboni la kwezinye indawo uyafika kukhwelile kwezinye indawo lokho ezeningi ama-prize nalana ababelawo kali kodwa kwakathesi mina mfuthi uma ngiyithenga mina nsuku zonke mina ngiyapheka ngilekhithi ngithenga nsuku zonke angikaboni kwezinye indawo uyafika ufike vele sokukhwelile i-rice nje ayifike ngama-21-22 RTGs i-2 kg. So ukwehla kwakhona ngikakuboni ngingazi mbe ngigcine ethawuni izulu ngingazi namhla engxenye banjani engxenye bayehlisile namhlanje kangazi kodwa okokuthi kwehlile sizwa kuthiwa kuza kwehla kumbe kuza kwenzakala yikho silindele ukukubuyela khona lokhu.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Liviki utshele ikomiti yedale lephalamende ukuthi umthetho asanda kuwethula ophathelane lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe uyasebenza kahle njalo usuqalisile ukuvuselela umnotho. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.